Isahluko 98. Izindaba ezinhle zithunyayelwa ezizweni ezitshiyeneyo. Abapostoli bawulalela umlayo kaJesu wokuthi batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke. Ngo-47 CE, abazalwane be-Antiyokhi bathuma uPawuli loBhanabha ukuthi bayetshumayela ezindaweni ezikhatshana. Amadoda la ahamba ayafika ezindaweni ezikhatshana njengeDebhe, eListra le-Iconium. UPawuli loBhanabha babetshumayeza wonke umuntu. Abantu abaningi bakukholwa babekufundiswa mayelana loKristu. Indoda eyinyanga yazama ukuvimba uPawuli loBhanabha ngesikhathi betshumayeza ugavana weKupro, uSegiyu uPawuli. UPawuli watshela inyanga leyo wathi, "UJehova uza kutshaya." Inyanga leyo yahle yaba isiphofu. Ugavana uSegiyu wathe bona lokhu wahle waba likholwa. UPawuli loBhanabha babetshumayela ezindlini zabantu, emamakethe, emigwaqweni lasemasinagogeni. Ngelinye ilanga belapha indoda eyisigoga eListra, njalo abantu ababelapho bacabanga ukuthi bangunkulunkulu, basebefuna ukubakhonza. Kodwa uPawuli loBhanabha bayala besithi, "Khonzani unkulunkulu kuphela. Thina singabantu njengani." Kusenjalo kwafika amaJuda abangela ukuthi abantu baphendukele uPawuli. Bamkhanda ngamatshe, bamhudulela ngaphandle kwedolobho bamtshiya sebecabanga ukuthi usefile. Kodwa uPawuli wayengafanga. Abazalwane bafika bamthatha bambuyisela edolobheni. Ngemva kwalokhu uPawuli wabuyela e-Antiyokhi. Ngo-49 CE, uPawuli waqalisa olunye uhambo lokuyatshumayela. Waqala wayabona abazalwane ezindaweni ayehambe kuzo kuqala. Esuka lapho wayatshumayela e-Athene, e-Efesu, eFilipi, eThesalonika lakwezinye izindawo eziseYurophu. USila loLuka lejahela lithiwa nguTimothi bahamba laye. Basebenza ndawonye baqalisa amabandla njalo bawaqinisa. UPawuli wahlala eKorinte okumnyanga lezinyanga eziyisithupha eqinisa abazalwane. Wayetshumayela efundisa futhi ebhalela amabandla ezincwadi. Wayesenza lamatende. Ngemva kwesikhathi uPawuli wabuyela e-Antiyokhi. Ngo-52 CE, uPawuli waqalisa uhambo lwakhe lwesithathu. Wahamba waze wayafika enyakatho eFilipi njalo wehla wayafika eKorinte. UPawuli wahlala e-Efeso kweminyaka ethile efundisa, esilisa abantu futhi encedisa ibandla. Nsuku zonke wayetshumayeza abantu ababebuya bezobuthana kwesinye isikolo. Abaningi balalela njalo baphenduka. Esetshumayele izindaba ezinhle emazweni amaningi, uPawuli waya eJerusalema. Ngakho hambani lenza abafundi ezizweni zonke. UMateyu 28:19. Imibuzo. Usebenzisa imephu esengxenyeni 17 yebhukwana elithi Ibhukwana elisincedisa ukuzwisisa ilizwi likaNkulunkulu. Landela izindawo uPawuli azihambayo. Imisebenzi 13:1 kusiya kusahluko 23:35.